sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Lami ngibonge uThandono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izolukandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ziku 28 Mpalakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa ulandula imbiko kamnumzana Sengezo Chabangu eyokuthi wachaphaza imali eyaphiwa ibandla ngumanyano we-European Union.
Thina baba sithi nxa sikhuluma izinto sikhulume ngama facts, asilawo ama facts kumbe I compelling evidence ukuthi okwenzakala ku CCC it is because of iZanu PF or it is because of I judiciary.
Agambe uhlelo lokuxoxisana ngodaba lwegugurawundi oluthiwa luza khokhelwa zinduna luza phathisa na.
Ngayitho izinduna kumele zithathe information yonke injalo engayithi raw information injalo abantu bakhululeke bakhulume konke kuhlukumeza kwabo kwaba yikhophona.
Udubo lokusilela kwamanzi edolobho lakobulawayo luqhubekela phambili lanxa izulu lisina kuhle lezinsuku.
Ngoba into esifuna ngeyokuthi kudicle ukuthi idolobho lakobulawayo i-over crisis ukuze kusivule lama-potential partners abangafuna ukuthi nathi.
Inani lezizalwane zeZimbabwe ezethekelele indawo zokuzilibazisa elizweni liqansile ngekhefu leKhisimusi. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa ulandule imbiko kamnumzana Sengezo Chabangu eyokuthi wachaphaza imali eyaphiwa ibandla ngumanyano we-European Union. UChabangu utshele inhlanganiso yezindaba e-site ngeviki edluleyo ukuthi uselobele incwadi uChamisa emtshela ukuthi achasise ngemali le engamadola eMelika ayizigidi ezimbili i-$2 million okuthiwa yaphiwa leli bandla ngumanyano we-European Union ukuthi iphathise kumalungiselelo okhetho lukaNcwabakazi. Kodwa uChamisa eloba enkundleni yokuxhumana eTwitter esiyazakala ngokuthi iX uthe izandla zakhe zimhlophe ngoba engazange athathe imali. Sixoxe lomkhokheli webandla eliphikisayo ele-EFF Zimbabwe umnumzana Innocent Ndibali saqala ngokumbuza ukuthi kambe liqiniso na ukuthi ibandla lezanu PF lisebenzisa imithethwandaba ukubhidliza ibandla le-CCC.
Thina baba sithi nxa sikhuluma izinto sikhulume ngama facts, asilawo ama facts kumbe I compelling evidence ukuthi okwenzakala ku CCC it is because of iZanu PF or it is because of I judiciary. Thina as far as we know abantu laba ba recallana, omunye uthi himu secretary general, omunye uthi himu president, omunye uthi angikwazi, kodwa as we go sithola sibona ama pictures bebo onke bebambeni izandla abantu laba, kodwa bazasitshela ukuthi hayi abazani. Angazi kumbe yiyo i-strategic ambiguity leyo ukuthi umuntu uyabumazi kodwa upretende enganawo umazi, into uyabuyazi kodwa upretende enganawo uyazi. Angikwazi kumbe yiyo phela i-strategic ambiguity okuthiwa bahamba nyovani ukuthi umuntu uyabumbona engani uyeza kanti uyale. So angikwazi, kodwa i-evidence asilayo ukuthi i-judiciary yiyo e-recaller abantu. As far as we know sile evidence kababa uChabangu othi ungusecretary general and wahamba e-court, illegitimacy yakhe yathestwa e-court kwathiwa nguye yebo ye usecretary general njalo ulelungelo lokurecaller ama MPs asethe bona they are no longer part of a party angu secretary general kona. So tina asikwazi ukuthi kati strategic ambiguity lay, does it mean ukuthi bayenze ezinye izinto bebe sebesithi abakwazi kumbe bebe sithi abasazani? Is it part of the strategy?
Ungathini wena ngombuso welizwe ipolitics okhona nje kathesi?
Katesi ipolitics yelizwe must focus on creating jobs, dealing with the problem yamanzi kobulawayo, dealing ngendlela ukuthi ubulawayo ungcole kangakanani. Inhliki yonke khona obulawayo kumadoroba amaningi ufuze sidile layo, and kufuze ukuthi we work very hard to change its situation yabantu.
Ngiyabonga kakhulu my brother. Look, a situation on the ground is such that opposition ikhona, and the opposition I see your triple C. Maningi ama opposition anjengabo Zapo, anjengabo MRP, anjengabo EFF Zimbabwe, anjengabo Transform Zimbabwe, anjengabo Unza. Maningi ama opposition ayafunctiona. Very recently tina katisile roadshow across Ibulawayo, across Imakwekwe, we were able to do our activities there, of course limited by our resources, but we did not have anyone interfering. And as I see the opposition in space in Zimbabwe, and the space lesiana sile vacuum ngenxa ye-CCC. Abantu bacabanga ukuthi i-CCC opposition yodwa eZimbabwe. It is not true. Maningi ama opposition including thina as EFF. So as far as I know, ilizwe is going ahead. It doesn't mean ukuthi ilizwe liyama just because i-CCC labangani babo bayarecallana kumbe sebesplitile.
Hello, ke ngumnumzana Innocent Dibali, umkhokheli webandla eliphikisayo ele EFF Zimbabwe.
The Voice of America, VOA.
Umkhokheli wezinduna kunhlanganiso ye National Council of Chiefs umnumzana Mchane Khumalo uthi izinduna sezilungele ukuqhuba uhlelo lokukhulumisana ngodaba lwegugurawundi olukhangelelwe ukuphawulwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ekuqaleni komnyaka ozayo. Lolu hlelo lujonge ukudinga ukuthi kwenziweni ukuze kube lokuxolelana elizweni kudaba lwegugurawundi. Kulabantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 20,000 abesigaba semandebeleni lenkabazwe okuthiwa ababulawa libutho le-5th Brigade elalisaziwa ngokuthi igugurawundi ngeminyaka yabo 1980 ekuqaleni kwayo. Sixoxe locubungula izamasiko umnumzana Greta Voloza Sibanda oyisikhulumele njalo senye yenkosi zamandebele umnumzana Stanley Raphael Khumalo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kodwa eqinisweni ukuthi khona abantu abahlukunyezwayo ngabantwa kumbe ngithi ngabantu bezinduna. Kuqondile ke njalo futhi lokuthi izinduna zibe yizo ezikhokhela lolu daba. Sinakanela ukuthi abantu bazakhululeka kakhulu nxa bekhuluma phambilini kwezinduna kulokuthi bakhulume phambilini kwamapolitician, ngoba besesaba ukuthi engxenye kuzathiwa ba-aligned kula ama political parties kumbe ku political party ethile. Ikho ke ngalokho ke mina nxa sithi ngiyakhangela mponani izinduna nxa zingaluphatha kuhle lolu daba. Kodwa izinduna into engayitsho, izinduna kumele zithathe information yonke injalo engayithi raw information. Injalo abantu bakhululeke bakhulume konke kuhlukumeza kwabo kwabayikho khona. Omunye lo munye akhuluma ukuthi yena wa-affectwa kanjani ekhululekile. Kuhanjiswe futhi khona okokuhulumende kunjani. Ngithemba ukuthi izinduna zakithi zizakuba lezibindi ukuthi zithathe amazwi abantu njengobana enjani ziwahambise kuhulumende. Uhulumende yena ngoba bona abantu bazakhuluma ukuthi bafunani emveni kokuhlukuluzwa kwabo. Sikhangelele ukuthi uhulumende la nxa esethole leyo nto kumbe lawo mazwi akhulunywa ngabantu uza ekutha layo ngendlela ezasuthisa laba bantu abalinyazwayo. Kodwa nxa ni ngifinga ngithi mina kuqondile ukuthi izinduna zibe yize zakhokhela inhlangano njengaleyo. Abantu kabakhululeke bakhulume konke kwabahluphayo lalokho abakukhangeleleyo.
Sike sabona kwamanye amazwe afana labo South Africa besenza imicimbi okwakuthiwa i-Truth and Reconciliation. Ubona ungani yikho okungasebenza yini eZimbabwe?
Ye, ludaba olunzima uhulumende okhona onguyena okhokhelela wona lo msebenzi, onguyena osenike izinduna amahlombe ukuthi khona bakhokhele wona lo msebenzi. Yindaba enhle kakhulu le esithemba njalo ukuthi uhulumende uzahlala esithembisweni sakhe. Phela udaba lolantu uyakwazi ukuthi udaba lolu lwaphathwa nguye uhulumende ngokwakhe. Abantu lokhu besesaba lakathesi ukuthi kambe njona kuthiwa siyekhuluma lokhu esizakukhuluma akusoze kusetshenziswe yini njalo phezulu kwena. Luhlupho olukhulu ke lolo. Baningi abantwana namhlanje abangazoyise, baningi abantwana abangazomalumawu, baningi abantwana abangazodadewabo, baningi abantwana abangaogogo babo, baningi abantwana abangazi okhokho babo. Into ebuhlungu leyo. Kuningi okukhangelelwe ngabantu. Yikho uhulumende sithemba ukuthi uzakuba leqiniso. Angatholi information leyo ayisebenzise ngendlela eyokukhulumisana umlotha. Ngonxa kukhulunyiswana umlotha kulokuxolelana, akekho umuntu othi khona hhayi kumele kube le judgment yokuthi kumele kubulawe bani, kodwa kumele kukhulunyiswana umlotha. So utshelelwe amaqini. So ngithemba ukuthi uhulumende lokhu uqinisekile kakhulu ukuthi khona abantu abakhulume lokho abakufisayo. Njalo uhulumende angangeni phakathi kwalezi zicela ukuthi izinduna kazihambe zodwa, zihambe ziyekhuluma nabantu zona abantu bazo. Induna inye layinye kayiyekhuluma lesigaba sayo, ijele ikhulumisane labantu bayo. Kungabi le nduna enye ezasuka isuka eGwanda iye eKhe. Ngoba abantu kabasazwisisi, ngoba abantu bayakwazi ukukhona ukungathembani phakathi nakwezinduna futhi labantu. So sokumele ukuthi kuqine simpile izinduna ziqine ngoba zithwele umsebenzi onzima. Ngoba abantu banokucabangela ukuthi izinduna zenezi futhi nazo kusho ukuthi zithuyiwe ukuthi zizoqeda nje kuphela nale ndawo. Kube kanti-ke eqinisweni mina ngiyazi ukuthi izinduna zakithi kazikho njalo. Izinduna zakithi izinduna ezibalulekileyo, ezithembakeleyo.
Lo ke ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda ocubungula ezamasiko njalo eyisikhulumeli senye yenkosi zamaNdebele umnumzana Stanley Raphael Khumalo. Umunisipala wakwaBulawayo uthi uzavalela abahlali baleli dolobho amanzi njalo nxa kungedlula ikhefu leKhisimusi emadamu kungangenanga amanzi aneleyo. Umunisipala ubesevale amanzi okwamalanga amahlanu ngeviki esenzela ukwalondoloza ngoba amadamu akhe esesitsha, kodwa usuke wamisa lolu hlelo kancane kunsukwana ezedluleyo ukuze abantu bawathole ngemfanelo ngesikhathi sekhefu. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxelo kansila kaWard 9 kwaBulawayo umnumzana Donaldson Mabutho.
Njoba kade singani sisasendile kancane for i-festive season ikhefu lona leli esikhangelane lalo. But sithanda futhi nokujabula ngoba khanya inkosi sisikhumbulile. Izulu selisina kunje kathethe ngivela eHarare umgwaqo wonke lolu izulu. Izulu ngisuke kubavele beli lizulu. Ebenithemba kathethe lokho lisina. Kuyinto engasincedisa ke ukuthi siphume kube buduko sikosikile. Yindaba sibile sikhangeleyo futhi yamazinaleyo ukuthi sibe ne-council resolution about 2 or 3 weeks amaviki amabili amathathu aphelileyo. Sathumeza ke ukuthi hhayi sicela ukuthumeza ke umeya wethu utankek wethu udirector wethu we-engineering ama-committee chairperson we-future ward committee chairperson we-engineering ukuthi bayebona ama-ministers amathathu ubaba umthuli uminister wethu we-local government ubaba uthando lo minister we-land water ukuthi bexoxisa nabo ngoba into esiyifuna ngeyokuthi kudiclare ukuthi idolobhu lakoBulawayo is a water crisis city ukuze kusivule lama-potential partners abangafuna ukuthi bepartner nathi bezosincedisa-ke ngendawo ngedolobhu likamani. Ngizakhangelela izikotsho zethu ezise-open forest ngase-Rochester esithi ngama-high yielding boroughs ethu amaningi akhona kasebenzi kasekwanisi ukuthi enikeze-ke inani lamanzi lena arebe esinike zona kudala. Uzathola ukuthi umagwegwe nezindo ezangagqoba azinakavele from i-aquifer engamanzi okumagozo nalawa. sothumile I'm sure after ikhebu lonaleli bayabuya khona-ke ukuthi beyhlangana nabakhokheli be-government. Into esiyikhalula yona leyo ukuthi bantu bakithi sicele ukuthi idorobhu ledilidiste i-watercrisis sibe ne-funding, direct funding ezancedisa-ke udubu esilalo koBulawayo.
Izulu uyatsho ukuthi linile, angenile yini amanzi emadamu?
Ye, ukuthi kathethu asikatholi-ke from umanjinina wethu. Ngizaphatha ngingaxoxisani naye-ke emi-ke ama-citizens ngoba is a very cooperative land. Yathi siyazisa lezakhamizi ukuthi amadamu ebhasame kanje. Kodwa kukhona okuke kwathenthela khona-ke. Ebusele nje ukuthi sibe lombiko ukuthi behambe besiyahlola khona le madamu, sekungene inani lamanzi angakanani.
Inxa engakangeni ngemfanelo kusho ukuthi lizaqhubeka livala amanzi ikhefu lingadlula.
Kuzaqhubeka kunjalo bhurwane ngoba singakhangela ukuthi silo mthetho vele othi i-Water Act Japan u-Rule 21. U-Rule 21 uyakuchasisa kuhle kuhle ukuthi nawulezi phala zakho zamanzi unganathi zonke zakwami ngoba le nhlelo ukuthi ivele izile ingananga ngo-2024 uyabhantshi bevula ngesiphala ngesiya nxani ingananga ngo-2025 uyavula isiphala ngesiya. So silo hlelo eplan until 2027 okuthi nxa amadamethi lokhu esithethile sikwandisa ukuthi sibe sinikeza-ke izakhamizi zako amanzi but athi ngesikhathi esifaneleyo. Yikho-ke sithi sikhalela kakhulu ukuthi nxa into le ingakalokhu ithesisa indlela ehamba ngayo government must come in. Sibonile kubaba uMthuli Ncube eyenza i-national budget about i-water efaka 6 million izwe likhulu kangaka which is not even enough for even i-funding yedobho lakoBulawayo ukuthi zisolve our water problem.
Lo ke ngumnumzana Donaldson Mabutho ukansila ka Ward 9 koBulawayo ubexoxa icingweni lo ntunkameli inkomo we Studio 7 ekhona le koBulawayo. Inani lezizalwane zeZimbabwe ezethekelele indawo zokuzilibazisa elizweni likhuphukile lonyaka nxa liqathanisa la kweminye iminyaka. Inhlanganiso yabaqatshi abakuhlangothi lokwethekelelwa kwelizwe lithi phakathi kwabantu abavakatshileyo ngesikhathi sekhisimusi abavela eZimbabwe bayisilinganiso sokungamachumi ayisithupha ekhulwini i-60%. Ukuhlaziya lolu daba uTabuka Ncube weStudio 7 uxoxe lomkhokheli wenhlanganiso yabaqathi abakunhlangothi lwezokwethekelelwa kwelizwe e-Employers Association of Tourism and Safari Operators umnumzana Clement Mugwasi ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Amahotel lamakhamani lawa ayenza ama-activity vele kade egcwele. Amahotel amaningi lamaloji amaningi lapha edolobheni yale-Fallows vele kade egcwele kufika ubiza kuku-100%. Lama-activities lawo kade egcwele kakhulu. So ngingasikhangela okhe umnyaka lo odlulileyo. Umnyaka odlulileyo ka-2022 abantu kade bebalutshwana bijana because kade ngisavelele ukusuka ku-COVID. So abantu abaningi kade bengakabi le mali zokuthi bakwenze ukuthi bavakatshe. Kodwa lo nyaka hhayi babuyile esibilini.
Abantu abavakatshileyo abaningi bebevela ngapha
kakhulu abantu abavela lapha eZimbabwe abantu beHarare abantu beBulawayo labanye abantu amadolobha atshiyeneyo babuyile kakhulu kuChristmas. Ngingasikhangela okwenyeleyi ezayo sikhangelele izethekele ezivekela kwamazwe atshiyeneyo ama-bookings ethu ababhalisiwe ukuthi bayabuya kuyathengisa ukuthi abaningi bakhona bavelela abanye bavelela e-America abanye bavelela e-Europe ibo abaningi bakhona bazakuya khunye kodwa ku-Christmas abaningi kade bengabantu balapha eZimbabwe.
Bekuvakatsha abantu abanjani?
Sikade kubuya amagroupu atshiyeneyo iimoli sikade zibuya zihlangene abantu abadala labantwana wonke lezihlobo ezitshiyeneyo. Abantu abasahambe emakhaya ukuthi baqede iholide basemakhaya sebebuya kuma-tourism resort bechazeka bebonana beyenza ama-activity atshiyeneyo.
Kuyini okubangele ukuthi kube lezethekele eziningi ezivela eZimbabwe?
Ukumaketha kwethu elizweni sekule sizokukhanya vele ukuthi abantu hayi bayazi izifisa sebuya sebenzisa into zonke zonke. Sibone futhi ukuthi lonyaka abantu abalapha eZimbabwe labo bayenzile ama esingathi ngama higher electricity into ezifana labobhanki labo-good swing and the like labo-rafting abantu balapha ezimbabwe lapho sebeyenza into ezenhle kudala besikhathi kungayenziwa ngabantu abalapha ezimbabwe kathi kudala kuyenziwa ngabantu abavelela kwamanye amazwe balapha ezimbabwe kade bejayele ukuyenza ama-needback activities afana labo-cruise labo-helicopter flight lokuhamba phakathi kwama-follows kuthi laphana sibe le-COVID ama-borders wonke kade efaliwe abantu kade bengakwanisi ukuthi baphume elizweni besiye kwezinye indawo so bafunde imikhuba emitsha ukuthi bayakwanisa ukuthi bavakatshe phakathi kwelizwe labo beseyechazeka lezihlobo zawo so imikhuba emitsha leyi kathesi seyisiya phambili kungathela covid babonile sibile ukuthi umuntu uyakwazi ukuchazeka evakatha lapha ezimbabwe esiyekariba esiyematopo esiye victoria falls esiye ten islands babonile abantu bezimbabwe ngesikhathi se-covid ukuthi hayi umuntu uyakwanisa ukuvakatha engaphandle kwelizwe kungakabi nje covid abantu babejayele ukuthi kungaba le-holiday baphume behambe kwamanye amazwe ngokuthi babebona ngani kwamanye amazwe yiko okuchazayo okudlula lapha kwezimbabwe sebona manje futhi ezimbabwe la ile notho ile ndawo ezichazayo eziningi lakhonokho sibebuya njalo so i-victoria falls ngenxa yokuthi yiyo indawo elomdumo omkhulu ezivakatheni ibe labantu abaningi kakhulu abazelapha ngasigangela kwezinye indawo ezilapha ezimbabwe
lo ke ngumnumzana Clement Mukwasi umkhokheli wenhlanganiso yabaqatshi abakunhlangothi lwezokwethekelelwa kwelizwe Employers Association of Tourism and Safari Operators. Okwamanje ke sikhangele ezivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi kulabantwana abangamachumi amabili lasikhombisa 27 abazalwe ngelanga lekhisimusi ezibhedlela zakoBulawayo. Iphephandaba lobulembu le-newzimbabwe.com lilodaba lokuthi uhulumende uthi imfundo izaqhubeka ibhadalelwa ngabazali ngoba kuzamele kube lokulungisiswa okuthize ukuze uhulumende abe nguye obhadalayo. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ngelele enkundleni ngithi lishona njani basakazi hayi sinzile usengezo jabangu khuluma lozenzeke Ntebele impela uyezwakala ukuthi ulelunda impela uyinkunzi impela hayi uyabusa impela usengezo jabangu iTiprusisi ngeyakhe uyiphethe uphethe lamakhothi uphethe yonke into usengezo jabangu uyazwakala impela ukuthi amandla unawo kodwa ke umbuzo ukuthi kade amandla lawa usengezo jabangu onawo kangaka uwathatha ukuze ube lamandla okuhluthunela unelise zichamisa iqembu lakhe amandla uwathatha kujaba umbuzo ukhona lapho ngoba uyezwakala impela ukuthi ufuna ukuchitha yonke into ufuna ukudiliza lasephalamende ujaba nguyoziphetheyo ujaba nguzwakala sephethe yonke indawo njalo uzwakala ezichaya isifuba mpela eziqhenya ukuthi empeleni ufuna ukudiliza yonke into umbuzo yikuthi uma seqedile ukudiliza kube sokusiba njani umbuzo ukhona lapho ngoba empeleni uchaba ngeqinisweni usebenza lamakhothi usebenza lezano ngoba kati amandla wonke lawo wathatha ngapho okudiza kodwa kuzavela useduze ukuthi kuvele kunini abantu bethwele nzima behlutshwa abantu iminyaka eyi-43 years abantu lokhu behlukuluzwa izano kambe ithemba esinalo ukuthi izano isingaguquli ilizwe likuphi akula zero
sebenani kwistudio 7 okhulumayo ngoradio yesilitshumi khuluma ngisegoli ngifuna ukuphendula ngenkulumo kagawule ugawule uthi umgabe nguye ofanele evume izono egugurawundi uze likhuluma niniqiniso umuntu omdala emdala kangaka yini ongakwazi ngegugurawundi ukuthi kwahamba kanjani yini ngafuna ukukhuluma iqiniso gawuli emdala kangaka utsho ngoba engazange abele isihloko sakhe sabulaya igugurawundi ikekhuluma kanje ngabula isihloko sakhe ngabe uyakwazi ukukhuluma iqiniso ukuthi kwahamba kanjani gawuli ufunda ukukhuluma iqiniso umuntu emdala ungatshayi nje ifihle umphini kuchaza into esiwe segcekeni ukuthi hayi igugurawundi yaqedwa yayiqalwa yini yenziwa yini kwaphela kanjani ungayisabi ukukhuluma iqiniso gawuli izihloko zethu zaphela thina abanye igugurawundi ungasitsheli ngomgali ngoba wena udlunatha uyahola uthola konke ngabe kawutholi konke ngabe uyalikhuluma iqiniso gawuli nyabona
basakazi bethu linjani sazo Studio 7 ayi siyancenga wakithi sizikuhle imali ngabe basakazi ukuthi ikhisimusi lidlale kahle ngiphila lonke hayi siyabonga kakhulu singakubongela lokho senempilo enhle impela ma ngabe sidlale kahle ikhisimusi ukuthi liqhubeke lingene futhi eminyaka nomusha sonke bakithi isilikamasisi amahle ama-champions ukuthi bakithi kungathi ngabe bengene kuma bedlale kahle ikhisimusi bantu kanye le-leader yethu uchamisa wonke nje ama-leaders endle ama-MPS sathi senempilo enhle siyabonga ama-Studio 7 siyalibonga kakhulu ngamasisi amahle yabonga kakhulu maya bethale kanje kimos sitanke
hello bantu ba studio 7 ninjani bantu basilethele indawo ezimnandi mina nginenkinga nobaba ugawula lo ubelieve ugawula lo uyisikhulumeli sezana PF akusiyisikhulumeli sabantu bakitha bomathebelele uyisikhulumeli sikamnanga kwakho so angiyiboni mina into oyikhulumayo le ngqondo ithi noma yinini ubelieve ugawula lo angazi ukuthi yena akeze ukuthi into oyikhulumayo iyanuka mlonyeni wakho
studio 7 Studio 7 ninjani balaleli nani nonke basakazi hayi ngikhume ngale ndaba kababa ugawula liyayikhulumayo ukhuluma ngathi ngumntwana omncane ungumuntu omdala mayethi umgabe nongiyena umnikazi womlando okumele ashiye eqolisile ukhuluma njengengane kimi umuntu omele aqolise nguyena lo osephethe manje ngoba lesikhuluma ngaye akasekho akaqala aqolise yena nangakaka before ezoya ebantwini eyohlawu lokuqale ngoqolo phela uzithani bawuxolela ngeke uhlawuhla uzohlawulana engezwa ngumuntu abantu bamxolela kumele aqale aqolise phela makuone uba mabantwana sebemele bebhada behlawule lelo cala kumele beqale beqolise kuqala ifo bezohlawula baba ugawula ngakhulu njengengane encane ubaba ukhulile umuntu acwa njengomuntu omdala akukhulumi amazwi omuntu omdala
into Studio 7 Studio 7 thina asikhaleli ukuthi sibuswele indebele kumbe sibuswele ishona all what we want is good governance sifuna ukubuswa kuhle lisibuze nge-constitution esayibhalayo ndile lapho ukuzazi sibuzwe ngumchamisa besibuzwe umnanga akusiphi
salibonani bantu bakithi hasi indaba kancube le indaba kancube le inzima kakhulu asazi ukuthi kanti inkokheli zaleli bandle libusayo ugovernment wakhona unjani angacabangela abantu angabheki isimo selizwe kanti sokumele ukuthi thina sifeleni ngoba umbuso lo ilizwe liphethwe yibo yibona ababulala ilizwe baphinde phezulu kwalokho namanje basasibulala nathi ukucindezela ukwengeza intengo nama-tax laba engezayo ayikho into yokuthi kuthiwa i-passport liyengeze ngo-US dollar 80 leyazi nje mara malikhuluma nge-80 US dollar ukuthi likhuluma ngani selihlambalaza ne-US ne-current yase-America i-America ayikwenzi lokhu lina selithatha i-US dollar liyenza ngathi ngamabhondi hayi bantu bakithi kunzima khona manje sineyinkinga eziningi kuleli lizwe thina sibheke i-budget yokuthi sizozwa kuthiwa izikolo zizorenovatwa namaklinika zorenovatwa imiduli ibolile amapenda amaklinikhi vele akusazakala ukuthi ipendi yakhona ngiyawuphunyaka kuyaxexebuka impahla ngaphakathi ibolile akunanto ehamba kahle ngendlela kodwa ugovernment wethu ubhizi wengeza ama-prizes wengeza ama-taxi ngendlela engayisiyo total hayi kunzima kalo ugovernment wakithi vele yena ungokwakhe nje ufuna ukusibulala akasithandeli ukusisebenzela elizweni ufuna nje ukusisebenzisa ngendlela yakhe afuna ngayo manje yilizwe elinjani le sicela abantu abaphucukileyo bantu bakithi abantu abanengqondo yokuvuselela ilizwe hayi lo government obusayo nabo mncubela bafuna ukusibulala basiqeda nje ngale style sabo lesi
linjani Studio 7 ngithanda ukubingelela lonke egameni elihle kushiwa bengicela ukubuza bakugawule ukuthi umnanga kwa ungathi involved part kwegugurawundi ebulala abantu bakithi wenumsekile lawe ha gawule shuwa baba gawule shuwa endambona ukuthi sibili ngiqiniswe lihle wena ulindebele sibili sibili kho indebele sibili kho sibili haya mboni hamboni silukhono uli bada akuna nyone ozeni yandiza phezulu yangahlali phansi but inyembe zabantu ezikukhalaza ngalezi one day uzazibona kuphela yakutshela baba ugawule into zona ezozeni ozenza usupport umuntu achitha igazi lengaka emandebeleni uthi umuntu ofana naqwezi umgani bonke bonke lomnangako bafana ukuxolisa bonke bafana uguqa ngedolo uze umnangako ezoxolisa phakathi komphakathi wesindebeleni apha ugawule ubothi nje one day mfowethu uhamba nje la uthi ukuzibuza uzinuka amakhwaba uzibuze sibili ukuthi kathi mina lindebele na heyi unkulunkulu shuwa and one day phela kuyenzakala so mbijana unkulunkulu yabekele ukwenze konke ukwenze konke ukwenze kodwa likhona elami eliyi-1
Studio 7 ngabe linjani kodwa ngilibingelela nonke abaku-studio 7 nabalaleli baka-studio 7 ukuthi philane ngojesu ngithi kini nonke yabona ngithanda ukubingelela abazali bami abasekhaya kunye nengane zami babingelela ngegama lenkosi ngithi bangene umnyaka omusha bengabaphilayo unkulunkulu angigcinele wona mina ngiseGoli ngihlulekile ukuthi ngiyofika ekhaya indaba zokuthi hheyi kuzima ngodisemba imali ayikho siyabonga
lathi siyabonga igama ngu-Chris Gande asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.